ngibona sibili mina ngathi basendimeni sibili elungileyo kakhulu ukuthi kukhanye ukuthi kwenzakalani, ngoba nowenzani, wakwenza njani, wakwenza nini, wakwenzelani khona. Kungathi kuyahlubeka, kuyakhanya. Okwakhathesi ngendlela akade bekubeka ngayo ngestage, izigaba ngezigaba. Hayi, kuyakhanya ukuthi kuyambeka egcekeni sibili uhulumende, umongameli lo owayekhona uDonald Trump, ukuthi khona wakutshotshozela lokho sasikwazi. Kodwa ke okwazi kwakhona sasingakwazi njengalokhu esesikwazi khathesi ngemva kweqembu leli okuthiwa yikhomishini. Indlela ekuletha ngayo lefaka ngayo abafakazi laba abanye bakhona babekhona sivile, hayi kuyaphuma sivile kube segcike. Yokuthi nje yena ngumuntu wenhlanhla, yokuthi angazi ukuthi inhlanhla yakhe ngenjani, kodwa ke eqinisweni sivile, hayi kuyamfaka umthetho, uyam koqela sibili, umbophe nje umfake laphana angene ejele ngendlela akujojozela ngayo lokho kuyinto. Ngikho kubona kwamayona le into yona le.
Sizwa kuthiwa bayaqhubekela phambili ngolwesine besithetha leli cala, njalo bekhangelisisa ukubana umnumzana Trump wadlala ndima bani. Ubona kungaphumani ekucubunguleni lolu daba?
Ngasikhangela beqhubeka besiya phambili, hayi sekusegcekeni ukuthi lapha yena ngokwakhe, yena uDonald Trump sekumhluba sibili, kuyamhluba amandla akhe lana, ukuklamasa kwakhe lokuyana kuyamhluba. Ngoba okukhona ukuthi laba abalandeli bakhe bayilaba labantu abathi sizavimba indlebe, singaze salalela, singaze sabona ukuthi kwenzakalani. Kodwa ke angithi ilihlo kalincitshwa, lendlebe kayincitshwa. Bayakhangela kwanaphana, babeke bekhangela ngasese, bekhangela, ngoba angitho into lokwalo kungarekhoda laphana, kuyaziphinda kuziphinde kubuyele emuva kusephana. Bayakhangela khona laphana bamangale, abanye bakhona sebemangale ukuthi utsho ukuthi uhulumeni umongameli wayefuna ukwenza into enjalo le yokuthi aguqule umbuso ngendlela enjalo. Ngoba lapha e-America akujayelanga ukuthi, akukaze kwenzakale ukuthi upresident afune ukwalela esikhundleni ngendlela yona leyane njiyana. Yiko-ke kuyaphuma, nxa kuphuma-ke laphana kuyamhluba, kuyamhluba amandla akhe lana. Ngibona ngathi awasela amandla amakhulu kakhulu. Uyafuna sibili ukubuyela laphana, uyafuna, uyatshotshozela, uyabilayela kakhulu ukuthi abuyele laphana. Angithi yena ngumuntu okukhulumela eceleni, funa ukubuyela laphana ekukhulumela eceleni, azama ukudiliza konke lokhu esesikubonile ngaye. Yikho-ke asazi ukuthi abalandeli wakhe bazathini, kumbe baqhubeka belokhu bemsekela, kumbe bazakhithika. Kodwa kabaningi sebekhanya sebekhithika, ikakhulu laba abafundileyo, ababalileyo, ababonayo nabalandela izinto. Zabona-ke khonapho ukuthi kuzawela ngaphi indukulo xa kuqala.